autism is probably enkulu kakhulu abantu abakubala ama symptoms ngoba autism kuba khona ukuthi khona isociety ukuphakathi bawazi anything about i problem yenaleyo.
Kodwa dokotela, kuyini okumele kwenzeke ukuze umphakathini aphakamise ulwazi lwabo mayelana ngalesifo?
Umphakathi, like I said earlier, umphakathi awazi nama-issues wona lawo. So into enkulu yokuqala ukuthi abuye lo lwazi bafundiswe. Yani nxa sebefunde sebekwazi ukuthi kuyini, kuzaba lula ukuthi bakwazi ukuthi i-problem le isetshenzwa njani, abantu labo basizwe njani.
Umntwana kumele ayenzeni ukuze umzali abone ngani umntwana wakhe uyaphila leso sifo?
I-autism igoqela kakhulu indawo ezintathu. One, i-behavior ku-society. Uthola ukuthi umntwana wakho uyabe ngala ama-social skills. Okunye uthola ukuthi khona i-communication, number three, communication. Uyabe ngala ama-problem le speech. Omunye uthola ukuthi khona ule six, ethini uyabe lokhu esenza into eyi-one okuphela for isikhathi eside. And so maningi ama-symptoms angikhona lapho, it's also a kind. But uyaqalisa ukuwabona at the age of about inxa yoko 24 months usiya phezulu. Uyaqalisa ukubona ama-behaviors anjalo emntwaneni angajayelekanga.
Njengomuntu ololwazi oluthile mayelana lemishina eyama-ICT leyo siza abantwana ababona ngani kunzima ukufunda, ungathi ama-ICT azonikeza abantwana abaphila lesifo se-autism ithuba lokuthi aphile impilo enhle
kakhulu? Ngoba ama-assistive technologies lawa uthola ukuthi khona aqhamile ukunceda ekukhulumeni umntwana ole-problem yekukhulumeni. Kulama-tools asetshenziswayo ukunceda injani ukukhuluma. Kulama-tools o-attention ukuthi nxa akwanisi ukuthi enze into ayikhangele ayenze. Kulama-motivation.
Kodwa dokotela, le mishini ayibizi imali eningi na?
I feel wonke abizi imali
ulasi isiluleko naso kunikeza abazali abaphila lo mntwana olesifo leso kodwa akalali ulwazi oluthile ukuze aphathe umntwana wakhe kahle?
Bazali manje lama-organizations akhona, uthola ukuthi njenge-autism organization of Zimbabwe, lapho ama-parents angaya khona azathola incedo in terms of awareness, in terms of literature esingabanika ukuthi banjani ba-understand